Kanye njengani ama measures awethulwe ngoba bomthuli Ncube asenze ukuthi abantu especially ama-businesses bese ukhangelele lokho ukuthi baza qalisa ukuthi bepege into zawo ngama US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isithenga phandle kwelizwe. So nxa kuyukuthi abala ama US dollars baye bengakwanisi ukuthi barifile ama-show.
Isingathi le yinto ezaphazamisa uZulu kanganani?
Umsebenzi izo ezisebenzilele nxa singakhangela ngoba uzabona ukuthi izisebenzi zikahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars angkhona malutshwane. Izisebenzi eziningi u-private sector bezingatholi uholo ngama-US dollars. So kusitho ukuthi izisebenzi eziningi ziyazile ama-Zim dollars, bayekumele bathengise ama-Zim dollars abo ukuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo. Abantu makhaza bazaqhubeka basebenzileni ngoba ama-US dollars awasikhilethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona kuchera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola lemelika lokho okuthiwa yi-dollarization. Lanxa nje uhulumende engafuna ukuvuma ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela
i-dollarization ngathi khona sile owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izimdola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balahle ithemba ku-US kuZimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zishabalala. So ngo-2019 ebengamabond notes ubaba Ncube ehlezi ukuthi asengama Zim dollars abantu bangasebenzisa ama Zim dollars lawo. So abantu Zim dollar lisebunzelele lokuthi abantu abalathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayisiyo. So kumele si-dollarize siyisele Zim dollar ngendlela ezabuyisa i-confidence ebantwini ukuthi basebenzise Zim dollar.